angazi abanye abangakhuluma ngeunity. Thina abanye sivela sisakhuluma ngeunity, umdlalo ukukhuluma ngeunity, akula unity ekhona. Even lokho kwathiwa iunity, thina sasihlonipha uNkomo ngoba it was more of a horse and a rider, and the rider being ZANU-PF. So iunity vele akula into ethiwa iunity, mntanami.
Kodwa ke siyabona ukuthi bakhona abanye abezaphu abalokhu bekhona kuZANU PF phansi kweunity yona le.
Angibazi, mina ngazi ukuthi zaphu yaphuma lodabengo. Nxa bekhona abanye abazibizayo ukuthi ibayizaphu, angikwazi, ungababuza khona babangakutshela ngimoto.
Kodwa nxa likhangele khona elizweni lapha singathi kukhona yini ukubambana njengalokho okwakufunwa ngubaba uNkomo?
Akukho, azange kuvele kube khona. And khathesi ambona ngathi sokuphambili ukwehlukana kwakhona, ngoba yona iunity leyo ukuthi iyalethani, and nxa kuthiwa kule unity phela you know you are dovetailed, it's an equal thing.